Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMbimbitho 2021 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kuphepha kumkhuhlane we COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe uthi bakhathazeka kakhulu besenda kutapha igciwane le coronavirus.
Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki.
Abanye abongi bathi abalithembi iJackson le Sinopharm noma kwahlatshwa umsekeli kamongameli. Abakhubezekileyo bathwele nzima kwele Zimbabwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungaze ube lesifiso sokuthi uhambe. Uyacabanga ukuthi ibhasi nizayigada njani?
Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini.
Besivele ngoJanuwari kufanele siye sibone isilo sixoxe izinto ezithile. Kwavala i-COVID.
Sathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Zifiso Masiye umkakhe lo mntwana abasanda kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 uthi bethuka kakhulu besanda kutholakala bele coronavirus nyakenye. UMasiye uthi bahlala nzima endlini yabo kobulawayo lapho babesephila khona ngokufonelana njengoba kwakungamelanga babonane. Ake sizwe uMasiye ekhuluma ngomkhuhlane lo osubulele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye emhlabeni wonke jikelele.
Umkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 sesike sadlula kiwo. Usihlasele ngathi kusukela mhla ka-16 December 2020 emulini. Wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sile gciwane le COVID-19. Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Sa papatheka sazama ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announce kuma-radio lakuma-TV esizitshela lezingcwethi ezezempila kahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Ubona ngani umkhuhlane lo baba Masiye lawuthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umkhuhlane ngudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi nginokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngingabe ngawudobhi umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha nganakana ukuthi hayi le flu ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingenwa luqhuqho olukhulu. Emva kwensuku ezithile esenzame ukuthi ngisinathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, yabona umkhuhlane kawehli. Kwaya ngizwa sengiphela amandla, umsebenzi enjali ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi ngisukuma esitulweni safika emnyango, ngizwa sengiginqile. Hlala ngizwa sengilenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi kusiyatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba yiflu esiyitshayeleyo, kungathinisiwe udokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange bavike anything enjengale engangiyizwa mina. Kwakungani nje yimi ni le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asiwe udokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19?
Sithese sikuba nje umkhuhlane sasibane ngendlini. Sesuba nje umkhuhlane sobathathu. Sacela abantwana bonke ukuthi bayethesta. Kwabanjwa oyedwa, abanye ngenhlanhla abazange bawubaba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala nganeno abanye bahlala nganeno sangahlanganisi impilo yethu sangahlanganisi impahla zethu sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo ukudla ukupheka ukunatha and so forth salandela njengoba ngisitsho imilayezo naleyo yokuquarantina saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane 14 days babesiphekela besithandazela besidingela imithi sehlukene kodwa sibingelelana ngamafoni.
Lalisekelana njani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu, sancedwa la imithi yesinto esasiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelelayo ukuthi mawusugula into ethusayo njengaleyo uthando lwabantu buyanda, babuya abantu babesinina bese saba ukusondela bengabengangeni legedini kodwa besiza omunye akutshele thumela ngemqhafazi ukuthi ngize lama orange ngize lomhlonyane ngize lamafruits athile ngize lento eziningi-ningi ezehlukeneyo esasizidinga bafike bazotshiya egedini kumbe bafonela abantwana laba abanye abangaguliwe kabazothatha. Sasilosekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo sasilosekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini imuli yethu imuli ebanzi yangidi imuli kankosikazi usekelo olukhulu njalo siluthola kubomakhelwana ababezwayo babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho saba losekelo njalo thina ngokwethu emulini ngoba uthathu wethu sasesigula so sithi nxa ulele nxa uvuka ufice umunye wakho ulele kumbe bapheme kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani sasikhuthazana kakhulu sithandaza kakhulu. So ngingathi kwaqakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini lomphakathi wonke nje.
Umnumzana Zifiso Masiye isizalwane sakweleZimbabwe sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo abasebenza kwezempilakahle bathi kumele uhulumende afundise abantu ngokugcweleyo ngejackson ye-Sinopharm eyokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-36,359 sebehlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm selokhu kwaqala ihlandla lakuqala lokujova abongi, odokotela labanye okuthiwa ngesilungu ngama-frontline workers. Kodwa baningi abalokhu besithi kumele uhulumende afundise uzulu ngokuqakatheka lokusebenza kwejekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi ezinye izisebenzi zempilakahle lokhu ziyithandabuza ijekiseni ye-Sinopharm.
Even kathesi i-government ayingayenzi izinto zokuthi ifundisa abantu ukuthi i-vaccine le iyasebenza njani, iyabanjelani emzimbeni ukumbe iyanceda yini kakhulu. Abantu bayahlatshwa kodwa abalutshwana. Sizobona kumbe inamba izokhwela lokuhamba kwesikhathi abantu bawona abanye bahlabiweyo ukuthi bayaphila kuhle yini.
Baningi abongi abalombono ofana lokamajongosi. Kodwa udokotela Rogers Magigo, omunye wabahlaba ejekiseni ye-Sinopharm, uthi kakaze ahlangane lomuntu othi ulezinyalo zejekiseni ye-Sinopharm.
Kulabo esenhlanganela lelabo abahlatshiwe njengami anzaye ngihlangane loyedwa njengabe liproblem kumbe wareactayo okungafanelanga ku-Sinopharm vaccine. Ngiyakhuthaza wonke umuntu ukuthi asihlatsheni sivaccinate.
Umnumzana Thamsanqa Nyathi, isakhamuzi sakubulawayo, uyaluncuma uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-Sinopharm.
I-program ye-vaccination yi-program enhle kakhulu njalo siyafisa ukuthi ngabe kuyatholakala ama-resources abantu bonke bethole ukuthi be-vaccinate ukuze i-economy ibuyele esimeni sayo.
Idolobho lakobulawayo labelwa amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili i-13,200 akhangelelwe ukuba ahlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha i-6,600. Kugqitshwa iviki ephelileyo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine. Kukhangelelwe ukuba ilizwe leZimbabwe lizathola amanye amajekiseni afanayo eliwanikwe ngeleChina. Kusenjalo ziyavulwa izikolo kusasa, abanye abazali bekhala ngokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabakhalayo ngalokhu unkosikazi Karen Mlojwa.
Mina ngibona ngani abafundi kanye lababalisi abavikelekanga kumkhuhlane lowo oweCOVID-19, because ababalisi khathesi bahamba bona bengazange bake bathole ivaccine, okuthi mhlawumbe ngabe bona bebephiwe labo ithuba bakhangelwa njengesebenzi eziqathekileyo bavaccinethwa izikolo zingakaze zivulwe. And nxa sikhangela labafundi labo, indaba yokugqoka amamaski le ilokhu bengakaze bayijayele, indaba yokugeza izandla kokuphela okwakathesi nje okungabe kungconwe ukuthi amanani amakhesi amatsha yiwo aphansi kuphela, kodwa ingozi yabafundi lababalisi yokuthi babambe igcikwane le-coronavirus ngiyibona mina ilokhu inkulu kakhulu.
Abantwana abakhangelelwe ukuya ezikolo kusasa ngabaloba yimihloliso etshiyeneyo, abanye abakuzigaba ezitshiyeneyo bazalandela ngeviki ezayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhubezekileyo bathi ukuyekethisa nguhulumende kweziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akubasizi ngoba bathwele nzima kweleZimbabwe. Umevisi Kama usetulela lolodaba.
Bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla etshiyeneyo bayithengise emgwaqweni. Bathi imitshova ekhona ibiza imali eningi okokuthi abanye babo sebephelelwe zindlela zokuziphilisa. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele.
Ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kuyabe kukhatshana lalapho umuntu abe siya khona. Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ngazibe lesifiso sokuthi uhambe kuyacabanga ukuthi ibhasi nizayigada njani. Ngiyehlele khatshana lanxa sengifunga ukuyela endlini. Ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhamba-hamba kwakhona.
Unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Lokuthi ukwanisa ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomuntu susiyagada. Kuba yi-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomude. So ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi usungumthwalo kakhulu.
Unkosazana Tariro Gurure omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane.
Nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi i-informal trading, and lapho unanzelela ukuthi imali yangkhona singayithi also ngesikhiwa hand to mouth, kodwa khona kwana ukuthi babe khona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usungayisayenelisi lokuthi uhambe.
Unkosazana Gurure uthi gabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Imali le icine ukubuya ngo-December, so kusho ukuthi lokhe singene ku-lockdown from January, February, khathesi sesiku-March, phakathi kwenyanga ka-March akula mali esike yabuya. Ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga ukuphila ngomusa kaNkulunkulu, khonokho kuncane besikuzuza nakhonokho ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho. But ubhubhane u-COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi. Kodwa engingakutsho kodwa kuhulumende ukuthi akakhanyele uZulu, akakhanyele abantu abalokuguga, abanike okufanekelileyo esingathi ngama-safety nets.
Embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane, umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uzimise ukunakekela izalwane zakhe ikakhulu
esingakwenza ngalesi sikhathi sokunzima yokunakekelana, sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
What we have accomplished as a people.
Uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501 izolo kubhubhe abahlanu kwathi abafika phose amachumi amahlanu 48 batholakale bele gciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umnumzana Mangosuthu Buthelezi ophethe isigodlo senkosi uthi inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini olensukwana etshonile uzafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko endlu yesikhosini. UButhelezi wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eyeTwitter uthi abesilisa abakhethwe indlu yesikhosini bazatshala uZwelithini. Uthi kuzakwenziwa isikhumbuzo sikaZwelithini ngolwesine esigodlweni senkosi. Ubulelani Lophengula wakhethwa ngumndeni wakokhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele uthi amaZulu amaNdebele lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe yindoda ebilesithunzi lolwazi olujulileyo ngamasiko esintu. Isikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo uthi bayakhala abantu ngokutshona kwenkosi uZwelithini.
Bathi abadala kulahlambeleko ngakufelwa. Abantu abaningi bavama ukuthi hey umzilikazi wathina inkomo zakwaZulu, hey umzilikazi lo lelembe ulembe kushaka bekukhuluma izinto. Yebo, abantu banye kuyafika ukuthi bangezwani ngento ezincane ezithile kodwa kwedlule ngoba awukho umuzwa ongela ukukhuluma. Yikho ke abantu abaningi bacabanga ukuthi thina abakamzilikazi noZulu siyizitha, akukho lokho. Yikho ke hayi sixoxisana labo kuzadlula lokho kungena ongenayo sizabambana futhi ngezandla siye phambili. Ngoba ukusebenzisana yikho kuzasinqobisa njengezizwe.
UMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani Lophengula sisixoxela eseJohannesburg kweSouth Africa. Singangena kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo weSouth African Broadcasting Corporation ubika ukuthi uMenzi Ngubane, umlingisi obeyaziwa ngegama elithi Sibusiso Dlomo lamanye kasekho. I-SABC ithi uNgubane wayelingisa ku-Generations Yizo Yizo, Ashes to Ashes, Gold Diggers lakuHest, ubehlutshwa umkhuhlane wezinso. UMongameli Joseph Biden uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya solusebenzisa ugatsha lwe-Federal Emergency Management Agency ukuthi kukhangelwe abantu abangena elizweni leMelika besebenzisa umngcele weMexico leMelika. Abantu abaningi bazama ukungena kuleMelika kuleyo ndawo kulandela ukusuka kwangumongameli esikhundleni uMnumzana Donald Trump. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokutshona kwenkosi yamaZulu uZwelithini. Okuqala esixoxelayo inkokheli yomdabuko uFelix Nhlahla Mangwendi Weni.
Indaba zonke zifika esikhathini ngathi asilunganga, ngathi asihambi kahle. Njoba kade lisazi kade ngilapha nje kwamangisini England kuzaba nzima ukuthi ngiphakame babadube. Izimithi lezi azikapheli, ukuhlatshwa konke lokhu akwapheli, lokuhamba ngapha benza kube ngathi kunzima kakhulu ukuphakama ama-quarantine lezi zinto zonke.
Ukutshona kwenkosi lapha kutshoni nxa sikhangela isizwe samaNdebele njalo lokuthi kube le nkosi yesizwe sikamthokazi.
Hayi, akumisi lutho ukukhothama kwesilo indiba yethu ngale kwelakithi komthwakazi iyaqhubeka baba, ngoba umsebenzi uphambi kwethu. Inkosi inkosi ngabantu, abantu sebebonile umbuso okhona, bananzelela umbuso okhona, babona amaphutha, babona izinto zonke ezingahambanga kahle. Yikho ke sesikhangela emuva ukuthi pho singabamba ngapi, sisukume ngapi. Okomdabuko lokho kukhona, asoze kucitshe, kuyahamba phambilini. Lakho thina makhosi siyahambelana kakhulu, siyabonisana kakhulu ukuthi mhlawumbe singayibamba njani le indaba la le indaba. Iyaqhubeka baba Dube, ngoba lakho ezombangazo bayadinga ukuqondiswa lapha lalapha phela into leyi bayiwele nje kodwa thina ngapha abakhokheli bomdabuko ngeyethu indaba iphakathi kwethu igeleza phakathi kwethu sayazi mathupha yikho ke ukukhothama kwesilo akumisi lutho kwelakithi komthwakazi
siphinde saxoxa ngodaba lolu lenduna uMathema
kuzoba lohlutshanyana mbijana ngoba izinto ezinje ziyabe zifuna ukuthi zifunde kwabanye abantu ikakhulu njengoba thina ngapha uyawunanzelela ukuthi okwinto lokunxa kungani ukuthi thina sifuqe ukuthi kube lobukhosi abanye abantu babone ngani into ye-political party kade hhayi into ezimbili ezitshiyeneyo umambo kwathi ubekiwe encediswa nguhulumende kwaba into enhle sibile yafakwayo khona ngale nguye uhulumende wathi hhayi sebufakile nginje lami nje ngomunye wenxusiwe kodwa ngisahambanga lapho ngangcishwe khona ngathi hhayi kangiyi ngoba kwakithi babekwalile nganyabe siyadingana siyakhwezenye into yabantu abanye be-ami ihlezi ingananzelelwa ukuthi khona phakathi kwelizwe
hhayi ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo besixoxa namhlanje le nkokeli yomdabuko uFelix Dladlama Ngwendiweni le nduna uMathema soke isikhathi sohlelo lokholo lwesikristu silontukamelikomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla kusiphatheleni mfundisi
sesibuya sihlangana njalo hlozi nkosi ezithandekileyo kulo hlelo lokuvuselela umoya ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela ukuvuselelwa ngey'nkinga lobunzima esihlangana zabo lapha emhlabeni namhlanje ke ilizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi uDavida kumahubo 121 sisukele evesini lika-5 sisiya kuma ku-8 kufundeka kanye uJehova ungumlondi wakho uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku uJehova uyakulondoloza ebubini bonke uyakulonda umphefumulo wakho uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade zihloze inkosi ezithandekileyo sakhuluma izihlabelelo kumbe amahubola ngenkosi uDavida esebonile ukubana kazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube uJehova mdali wezulu nomhlaba uyatsho ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi uverse 5 uJehova umlondi wakho katshongo ukuthi umuntu osilondolozayo umzali wethu abangane bethu nabantwa bethu zinkokheli zethu ngabafundisi bethu ngamabhishophu ethu uthi uJehova nguye ongumlondi wethu kodwa ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele baningi abantu asebethatha impilo zabo bazibeke ezandleni zabanye abantu kakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo kodwa ke ukhumbule ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi londi wakho nguJehova ngobana labonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova kuhle ukunceda abahluphekileyo kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu kodwa ngaphezu kwakho konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu ongumlondolozi omkhulu singaze sakulibala lokho abantu babakhohlwe balibale bone baze bakhonzele abanye abantu amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu sebeyibo abakhonzwayo kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza ukwedlula abantu ngoba abanye abantu emini bangatshiswa ilanga bayakhathala bakhohlwe ngawe bazikhumbulele bona bodwa lalabo odinga usizo lwakho kubo babe bengasekho mhlambe babe sebelele mhlawumbe babe bekude nawe kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi ngubana sizwile emuva le uNkulunkulu kalali kozeli kavuma ukubana unyawo lwakhe luthelele aze ngatsho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labo intanga entsha bathi kule nto thiwa yi-24/7 xa uNkulunkulu esithi ilanga soze likushaye emini ngisho le nyanga ebusuku kutsho ukuthi zonke izitha zasemini uza kuphephisa kuzo lezitheni zasebusuku sokukhanya inyanga uNkulunkulu uza kuphephisa asithatheni leli lizwi kuthi ngaphezu kwakho konke uJehova nguye umlondolozi wethu asikhulekeni baba thixo ingcwele sizilethe esandleni sakho silondoloze sikela manje uzobona phakathi amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu njengelidala uNtungameli Nkomo soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxe lo Fortune Mswati osakhulayo okumsebenzi wezokulima umswati ulohlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthuthukisa umsebenzi wakhe Mswati ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwakho
Recently ngenze umshina opompa amanzi aye irrigation awuthelela ku irrigation setup usebenzisa I biomass waste as if you will awusasebenzisi I petrol just like amapump amaningi asebenza kuma irrigation setups ususebenzisa I biomass njenge fuel so meaning ukuthi ngomshina lo ni operator for free angisabhadali any cent ukuthenga ipetrol or ukudependa on amagetsi
awuchasisele abalaleli ukuthi uhlelo lolu luyakusiza njani njengomlimi
as I said before kwakule nto ezinjengabo load shedding le problem yona le eyokuthi ngamproducer ibiomass waste a lot of it and I realize with just disposing of it I lose a lot of energy nxa kulama load shedding wona la ama fuels are expensive to run udependa on ama fuel ama liquid fuels anjabo petrol and diesel so if I develop a system that operates on e-waste that I generate to do ama operations that I want for irrigation setup yami I think kungaba yinto enhle for productivity now uhlelo lolu liyangisiza just because I do ama operations awe ngadini wona lawa free of charge $0 totally per kilowatt because I just use the waste engiyiproducayo mina ukuthi ngenze ama operations and produce more angidepend on ama gates angidepend on ama fuel wona la eswalayinela adulayo kuma filling station I just operate for free
siyabona phela mswati ukuthi uhlelo lolu lulakho ukusiza abanye abakumsebenzi wokulima ukhangelina ukufundisa uzulu ukuthile ngalomshini
right umshini lo uyasebenza ukhanya uyasebenza sibili ngikhangelele ukuthi abantu basizakale ngokusebenza komshini lo especially abantu abakumsebenzi ofana nawo nalo in all scales small large mid scales they can depend on e biomass waste that they generate and on ama plants and jabo invasive plant species ngiyakwazi ukuthi atholakala about everywhere in Zimbabwe so everyone can implement the technology le into farming not just into farming but into even ama industries like mining because kusegangeni lapho kulelantana kamara khona njalo kulezihlahla that are decomposing labo benze iproduction at $0 per kilowatt free of charge
hayi siyakuzwa mnumzana isikhathi sesedliwe ngumangoyi phosela amazwi akho okugcina
okay kubalaleli ngithi ikakhulukazi labo afisa ukusekela lo msebenzi ngixhumane ku 0782118041 for more information libe lesuku oluhle. Ngiyabonga.
Hayi Zulukandaba, isikhathi yiso sesifike kumangoyi, sekumele sigqibe uhlelo lwanamhlanje. Sithanda ukubonga uFortune Mswati ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Fortune, ngiyabonga. Lingakhohlwa izulu kandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Gobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Gobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Wasenda kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe ukuthi bakhathazeka okumangalisayo besanda kuthapha igciwane le-coronavirus. Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.